Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umumo wendlala elizweni ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla okokuthi abanye abafundi ezikolweni sebeqaleka ngesikhathi sezifundo ukuthi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Wasungula inkampani yokupheka e-Stirred Up African Chefs, unkosazana Mehlulisizo Ncube use-New Mexico khonapha kwele-Melika, lapho wabukisa khona ukudla kweZimbabwe emkhosini we-African Cuisine and Art Festival. Amagqwetha amela owayengumongameli wele-Melika umnumzana Donald Trump abikwa ecwayisisa ukuthi uTrump engamiswa na emthethwandaba ukuze afakaze kudaba lwakhe lokufumbathisa kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umbiko kahulumende wokuthi kulabantwana besikolo abedlula izigidi ezine i-4.5 million abalambayo okumele banikwe ukudla ezikolo, ababalisi bathi umumo wendlala usumubi kakhulu okokuthi abanye abafundi sebeqaleka ngesikhathi sezifundo kuthi abanye abasayi esikolo ngemfanelo. Lokhu kufakazwe izinhlanganiso zababalisi ezibalisa eZimbabwe Teachers Association iZimta le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Mswere utshele intatheli zindaba ukuthi amanani lawa aphume kuphenyo lwesimo sendlala olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee olwethulwe edale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi ngokusemthethweni izolo. Ngaphandle kwabantwana besikolo, inhlanganiso ye-UNICEF ithi kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 866,000 abalambayo eZimbabwe kumele baphathiswe ngokudla. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi imali efunakalayo ukuphandela abalambayo elizweni lonke jikelele abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million isikhwelile isuka ku-2 billion yaya ku-$3 billion. Abayizigidi eziyisithupha babantu laba ngabemaphandleni kuthi abayizigidi phose ezimbili 1.7 million ngabemadolobheni. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimta umnumzana Akuneni Maphosa, yena othi uhulumende kumele aphuthume ngokudla kwabafundi ngoba umumo usumubi kakhulu ezikolo.
Esikubonayo ezikolo kusenzakala lapha yikuthi abantwana bayakhala ngendlala. Sesisiba lama cases ukuthi umntwana kwesisikhathi uyabuya ezobika ukuthi ulesiyezi, uyabuya ezobika ukuthi uyagulutshaya ikhanda, lithi liyahlolisisa liyadingisisa njengababalisi esingamalocal parents esingabazali lathi ezikolo, uthole ukuthi umntwana uyabika ukuthi ulele engadlanga. So esikukhuthazayo thina njengababalisi yikuthi uhulumende kaye phambili ngohlelo abone ukuthi ukudla ama school feeding programs ayaphenduka ezikolo ukuze ancedise abantwana abaphakathi kwendlala, abuye njalo ancedise abantwana ukuthi bafunde kuhle ezikolo.
Isizwa kuthiwa kwezinye izikolo bakhona abaqalekayo, selike lakubona yini lokho?
Yiye, lokho isiqiniso sifike sathola kwezinye indawo bebika ukuthi umumo ulokho usiba mubi ikakhulu nxa sesingena sesisiya kumidiye kanjena okokuthi abantwana bayaqaleka ezikolo, abanye bayalova ezikolo ababuyi ngenxa yokuthi umntwana uyabe ulele engadlanga kusela ngamalanga amabili engadlanga, okuyisithengiselo sokuthi indlala ikhona ezigabeni lapha, and ukuba khona kwendlala sokubuya futhi ku-affecte ukufunda kwabantwana ezikolo.
Nxa sesikhangela uhlelo lokuphekela abantwana ezikolo lolo lukhulunywa nguhulumende Baba Maphosa, siyazi ukuthi soluke lwaba khona esikhathini esedluleyo. Okwamanje ungathi zikhona yini izikolo lapha olukhona kumbe vele elizweni lonke kulalutho olwenzakalayo?
Lapha uhlelo lolu olungabe lukhona okwakathesi kuyabe esiyini lokhu esikubiza sithi ngama school grown program, okungangokuthi isikolo sisebenza lezigaba, sisebenza lama traditional leaders, sisebenza njalo lama NGOs, babe lapho ukuthi bayaqoqa ukudla kube khona bafide beyisikolo. Kodwa esikubonayo ukuthi loba bekunjalo ngenxa yokuthi lonyaka kuzange kube lesivuno esikhona, so kunzima ukuthi lama traditional leadership labanye nje baqoqe ukudla ukuthi kube khona. Awukakathesi esikuzwayo yikhonoko ukuthi kule mzamo yokuthi uhulumende akulethe esikolo, okuyinto esiyikhuthazayo ukuthi ngabe uhlelo lolu luyabuya ngokuphangisa lube khona. Sibuye njalo sikhuthaze ukuthi okwayizolo kunyakade sikubona yikuthi bekusiba yikudla phose ngenxa yokulethwa umumbu, bese kusithi izigaba kumbe izikole besebenza lezakhamizi khonapho labazali baziqoqele into ezifana nezitheko. Besifisa ukuthi ngabe nxa kuyabuya kathesi kubuya kuyi-complete, kugcwele, kuyikonke kulungisekile, kuyimpuphu kumbe sithi umumbu lezitheko konke kugwanile, ukuze kuthi kungabi kuyikuthi abazali bona laba abangavunanga abangela lutho abalisana lendlala babe yibo futhi asebedinga izitheko.
Lo ke ngumnumzana Akunene Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta, ubexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Kusenjalo, kulabantu abathi sebelala ngendlala emadolobheni ngenxa yokuswelakala kokudla okudalwe yisomiso esesabekayo eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende zithi abaningi abalambayo emadolobheni, ngakho ke uhulumende usesebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ekudingeni ukudla kwabaswelayo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Abalambayo bathi babenelisi ukudla kathathu ngelanga ngoba kabanamali lokunye okungabaphilisa. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uyakuchaza lokho.
Indlala isibhahile kobulawayo, ukudla noma ngabe kukhona esitolo abantu abaningi abasebenzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nompilo Khumalo uthi indlala ibhahile emalokitshini okulabantwana labadala asebephila ngokuhamba becela usizo lakubomakhelwane.
Sesifika esigabeni sokuthi yabona abantu bezenza izilima esenzele ukuthi bahambe bedinga uncedo bathole ukudla. Abantwana bagcwele, bathola belele emgwaqweni, abanye bahlala begula sebengani ngama street kids indlela yokuthi baswele ukudla ngoba ngabe bekwazi bengagcwala emgwaqweni balale phandle bayathola ukudla abantu babanika ukudla.
Uhulumende uthi usebambisana lenhlanganiso ezithiyeneyo ukuze alisane lendlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esisabalele emhlabeni wonke jikelele. Umphathintambo kahulumende obona ngezisebenzi langenswelo zikaZulu umnumzana July Moyo uthi abantu abalambayo bazanikwa imali lokudla zinhlanganiso ezithiyeneyo kanye lohulumende. Lokhu kunconywa ngophethe idolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Luhle lwaluhle kakhulu, sithanda ukubonga i-decision by the government.
Umoyo uphinde wathi uphenyo olusanda kwenziwa luveze ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1.7 emadolobheni abangela kudla ngenxa yesomiso esesibhekane leZimbabwe. uthe abasemaphandleni labo bazanikwa ukudla.
Sizaphuma le ndlela yokutholisa imuli imali yokuthi bathenge ukudla emavingilini athile. Umuntu oyedwa ulakho ukuthola kusukela ichumi lantathu lamadola kusiya kumachumi amabili. Njalo lokhu sikwenza ngoba kulabadala asebekhulile, intandane labasakhulayo abangasebenziyo. Wonke umuntu olendlala ohlala emadolobheni uzathola usizo ngemva kokuba sesibonile ukuba ngempela uyaludinga.
Inhlanganiso ye-UNICEF ngomvulo icele izigidi ezingamachumi aphezu kwethoba minwe mibili zamadola eMelika, i-$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations layo isanda kufaka isicelo sezigidi eziphezu kwamakhulu amane amadola eMelika, i-$429 million yokutholisa abalambayo emaphandleni. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-US$2 billion yokulwisana lendlala eZimbabwe. Kodwa ngaphambilini ubeke waqala ngokuthi ukudla kukhona okweneleyo kuze kuyefika ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamuhla uthumele amazwi enduduzo kumuli yakonduna uShana oyiwange esabeleni seJambezi obhubhe ngomgqibelo. UShana obeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu 83 ugule okwesikhatshana wabhubha esibhedlela seMatadei kobulawayo. Umnangagwa ochaze umuyi njengomuntu obezimisele ukuthuthukisa isigaba sakhe edalele Senate wazise ukuba uhulumende uzaphathisa ngomngcwabo wakhe. Ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo emzini wakhe eJambezi. Wasungula inkampani yokupheka eStary Top African Chefs. Unkosazana Mhle Lusizo Ncube ungaziwa ngabanye lokuthi Chef Mhle useNew Mexico khona phakwele Melika lapho abukisa khona ukudla kweZimbabwe emkhosini weAfrican Cuisine and Art Festival. UChef Mhle upheke ukudla ukugoqela umxoxoza wendumba, umhlabangubo, umngcuthu, amacimbi alolaza, isitshwala samabele lokunye. Umkhosi lo oqoqwe inhlanganiso ye-Indigenous Indigenous uqhutshwa ngenhloso yokubukisa ukudla kwamazwe athiyeneyo. Lo nyaka uqhutshelwe ekolijini le-A. Ashawi College and Career Readiness Center eNew Mexico. Unkosazana Mehlulisizo Ncube uchazela uDabuka Ncube oStudio 7 ngohambo lwakhe lolu.
Uye America ekupheleni kwenyaka kamabasa ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye ukuzopheka ngibafundisa ngibatestisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lathi e-Africa silokudla okulomsoco njalo okule-potential yokuthola i-market lapha e-America.
Bakwamukele njani ukudla kwakho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kunobudlela obumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu yikuthi ngipheka amacimbi bawande waqeda du basele sebebuzo sebeqedile ikati lokhu likuthatha ngathi. Bancinde bancinda bakwamukele sibili njalo kukhanya sengathi amathuba khona okuthi ukudla okutholakala emakhaya lapho esiphuma khona. Xa kungaba nendlela yokuthi kufikelele ngapha imakethi khona ngoba ukudla kwethu kune-test eyamampela eyiyo e-original akuproseswanga kulomsoco.
Uhlelo lolu inhloso ibingeyani kukho konke obekusenziwa lokho?
Elami icele inhloso yokuthi ngifundise umhlaba ukuthi e-Africa kulokudla ongenelisa ukuthi uthuthuke umgangatho okufanayo lokudla kwezindawo ngezindawo ezifile emhlabeni. Njengoba nxa sikhangela kulama cuisines amaningi, sile Greek cuisine, sile Chinese cuisine, sile Italian cuisine. Konke lokhu ukudla yikudla okudliwa ema-restaurant omgangatho phezulu. Kukanti kwe-Africa kudliwa emakhaya kuphelele lapho. Mina isifiso sami ukuthi abantu bakwazi ngakho bakwamukele lakho kuthola indlela yokuthi kungene ema-restaurant aphezulu. Labantu abakulimayo kuba bakuproducerayo bakwazi ukuthi balungiselele i-market ezakwazi ukubabhadala imali ezabe zizabathuthukisa.
Okwakhathesi nxa sikhangela ukudla kweZimbabwe kumbe kwe-Africa kuyalinganisa na nxa siwuqathanisa lakwamanye amazwe kumbe amanye amazwekazi?
I-African cuisine ihambele muva ngenxa yokuthi thina lathi abantu abanikazi bayasiyikhangelela phansi. Njalo iswele abantu abazinikela kakhulu ukuthi bayifuqe iyelinga lokudla lokho okudliwa ezindaweni zomgangatho phezulu. So okokuqala sifuna ukuthi ifake ulwazi esithi we want to raise awareness about the potential of i-African food. Then sifuna ukubona ukuthi abantu bayakwamukela yini. Nxa bekwamukela kulamaqemba abomama asebenza ekuthuthukiseni ukudla kwesintu, abanye bayalima abanye bayaproduce. Kukhona njalo umuntu ole market, international market. Nxa ukuthi abantu bayathutha emakhaya e-Africa bebuya ngapha, kodwa inkumbulo yokudla kwabo inkulu okumangalisayo. Xa bekwazi ukuthi bakufinyelele bazimise ukuthi babhadale imali.
Hello ke ngunkosazana Mhlela Usizo Ncube ongumqondisi wenhlanganiso ye-Stir It Up African Chefs ube khuluma ecingweni loThabo kaNcube weStudio 7 eseNew Mexico khonapha kwele Melika. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo isisungule umkhankaso wokuya endaweni zonke zakwele South Africa ukuyafinyelela umama labantwana beZimbabwe abadinga usizo. Lokhu kulandela ukwanda kwezehlakalo zabesifazana beZimbabwe ababulawa isithandwa zabo lasebehlala emigwaqweni ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma le Studio 7 emhlanganweni wokuhlela kabutsha injongo zalenhlanganiso lokusungulwa kwalo umkhankaso umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victress Mathudu uthe inani labomama labantwana beZimbabwe abadinga usizo seliqase kakhulu kungakho-ke sebesungulelo hlelo.
Abanye basebenzise nendawo zokuhlala bese begcina behlala usuthola ukuthi sokunabomama abahlala ezidaladini okulichilo kakhulu. Umuntu ongumama akalungelanga nje ukuhlala phandle emgwaqweni.
UMathudu uthe inani labantwana abangasafundiyo ngenxa yenswelo liyabakhathaza. Iningi lalabantwana uthola besemgwaqweni labonina becela uncedo.
Silabantwana abaningi abahleziyo ezindlini kwanapha emafletini abangafundiyo ngezizathu ezihlukeneyo. Ma ungabuza omama bayakutshela ngendaba zokuthi umntwana akala maphepha okuya esikolo, uthi uyabuza bekutshela ukuthi hayi mama angisebenzi.
Umkhangisi wale nhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi indlela entsha asebefisa ukusebenza ngayo isiyenze baphungula amalunga ale nhlanganiso ukuze ibe losizo kubomama labantwana bonke hathi kumalunga ayo kuphela.
Besinamalunga abamanengi, amalunga emanengi enjalo kunhlangano, kanti omunye nomunye uneyakhe ivision. Baphuma ke labo baphumileyo sase sicabanga ukuthi laba basele siyabona ukuthi sihamba sonke ngendlela eyodwa. Ngalokho ukuyirelauncha sesikhetha ukuthi akusekho ozajoyina.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana noMpumelelo Ncube odabuka eLupane utshele Studio 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokubulawa lokuzibulala kwabesifazane ngenxa yenhlupho zempilo. Le yinto egcizelelwa unkosazana Chipompofu, yena othi le ndlela abangemukeleke ngayo ma bedinga usizo ikakhulu ezibhedlela zakwele South Africa nayo iyabakhathaza kakhulu.
Kwesinye isikhathi thola umuntu uzothola umntwana umtholela kuma-corridors because uproduce ini i-passport. Okunye uthole ukuthi kunama-test okumele awenziwe and akasoze awenziwe ngesikhathi, kuzabe kulokhu kuthiwa woza kusasa ngoba kumele ukuthi ahlale njani, ehlale ngobhadalayo.
Phansi kwalo mkhankaso wayo omutsha lo, inhlanganiso yeZim Imbokodo ithi izadinga ama-ofisi okusebenzela, idinge indlu yokugcina omama labantwana abadinga usizo lwesikhatshana, Kudingeke njalo le mali yokuhamba indawo zonke bedinga besifazane laba lokubasiza iSouth Africa yonke. Umgcini ngcebo walinhlanganiso uNkosazana Pauline Nkomo uthi baza kuqala ngomkhankaso wokudinga uxhaso lwalezi inhlelo.
Sicela ama-funds ikakhulu bo-businessmen. Sicela usizo lwenu kakhulu ngoba asinayo enye inzuzo esiyitholayo. Kings and Queens sicela lingasilahli. Of course liyasiza lapha lalapha every time asicela usizo kini. Liyasiza sicela lingakhathali ngathi. Pick and Pay ibhokisani ke lasiza kakhulu. Sipheka iporridge siphekela abobhuti bethu nabosisi bethu abahlala emgwaqweni. Sicela lingakhathali ngathi. Lakugovernment sisazofika.
Abenhlanganiso yeZim Imbokodo bathi kungumthwalo wezalwane zeZimbabwe zonke ukuxhasa lolu hlelo. Ngoba uma kungenjalo abesifazane laba bazaqhubeka bezibulala lokubulawa bechiya abantwana bezintandane. Ngasikhathi sinye labo abangafundiyo bacine sebekhula sebengamahlongandlebe okuzaba lohlupho olukhulu kwelakusasa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Kwezemelika, amagqwetha amelawa engumongameli welemelika umnumzana Donald Trump abikwa ecwayisisa ukuthi uTrump engamiswa imithethandaba na ukuze afakaze kumbe hatshi kudaba lwakhe lokufumbathisa. Phansi komthetho welemelika, umsolwa ulelungelo lokungafakazi nxa engafuni. Lokhu kwenzakala ukuthethwa kwecala lakhe sokufika emaphethelweni. Izolo owake waba ligqwetha likaTrump umnumzana Michael Cohen nguye obefakaza. Amagqwetha kaTrump abemchuka uCohen ukuthi abamveze njengomuntu ongathembekiyo. Lamuhla leli cala belingathoniswa kodwa liyaqhubeka kusasa uCohen enguye ozaqhubeka efakaza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Njengoba ngithilo laphana ukuthi icala imfulo yalo kayikakhanyi ukuthi ingaphi kwakhona, kodwa selithiya lisiya ekuqineni ngoba obevele efuneka nguyena luCohen ukuthi alethe khonoku akulethileyo. Bambhixile yebo, ngiyakuzwa, kodwa ke ngumsebenzi wabo lo ukuthi bakwenze khonokho, ngoba ngithi kakhulu nxa ubase khona ehlezi khonapho kuyamele ukuthi batshengise ubuciko babo ukuthi bamvikele, ukuthi ukhanya ngathi ngamanga, kukhanya ngathi akuzange kwenzakale, kukhanya ngathi ungumuntu olamanga yena lo uCohen. Kodwa ke kuzakuya ngalaba abacubungili laba esithi ngamajuri ukuthi balalele, bakhangela, babona, ngoba kona babe bebona lokwenza komzimba ukuthi umuntu umzimba wakhe uthini, uhamba njani, wenza njani. Ezigabeni zombi kuyo uCohen, kuma lawyers lakulo omangalelwe.
Sizwa kuthiwa amagqwetha akaTrump alokhu engani baya cubungula ukuthi bebona ukuthi engamiswa yini yena uTrump afake ubufakazi. Ubona kungaba kulinyathelo elihle yini lelo kumbe kungawona kahle?
Ngibona ngathi kuzamela ukuthi bangakuzami khona, ngoba nxa bangakuzama kuyahle kuphela indaba khonapho, ngoba uTrump mna ngokumazi kwami asomuntu owanelisa ukuphendula into e-straight. Angithi bazamhlasela labana, njengoba laba bebehlasela lo uloya uCohen laye bazambuza phela loko kuthiwa i-cross examination. Okay, bazambuza laba abajujisi laba abangapha abaphehla icala. La angithi labana bakhe bazambuza imbuzo azabe efuna ukuyizwa, laba bambuze imbuzo angafuna ukuyizwa. Ngibona ngathi kungangcono bahle bayekele nje bazihambele ngekhaya.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezembusazo welemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwelemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani balandi nabasakazi ngumthembo lo okhulumayo lapha ngithanda ukukhuluma indaba le kasongezo jaba yokuthi efuna ukwenzini national unit ngezanu PF hayi ukuthi manje yonke into esiyenzwa ngusongezo jaba ayisathembisi asenathemba naye njengabantu bezimbabwe nje njengokuthi vese samthatha njengokuthi umuntu ongumthengisi so namanje asazi kumbe sefuna ukuyoginyisa i-CCC yini ngezanu PF kumbe sefuna ukuyothengisa izizalwane zezimbabwe ukuthi kungaphindi kube ne-opposition party eZimbabwe sengakwenza khonokho usongezo jaba ngiphozi ingathi ngumuntu enosebenzela ngaphansi kwamakhala akhe
silibone silibone Studio 7 silibone abantu bonke abamameleyo i-IEC is a stable organization in South Africa le ilomthetho bayayazi into abayenzayo bathe bona ba-professional abadingi uncedo kuzanu PF kambe bona bebezathi beyizanu bepho kusukela ilizwe lindlange South Africa nabantu bakho bakugcinela abantu bakho usufuna ukuyaspoila izinto zabo zonke nabantu kulabantu abanye abawileyo le bafela le eJoy abantu bezimbabwe abala maphepha kodwa wena ugidi umuntu uzoncedisa amavoti uncedisa abantu wehlule ngakho amavoti utshontshe amavoti akho uyehluleka from the past iminyaka yonke abala mahloni
Studio 7 inyabingelela emsakazweni kubasakazi labalaleli ngithanda ukuphendula lubaba othi umakhuphe wathengisa uwesman wathengisa usenge so la usethengisile lo obhedi wathengisa ngiyazibuza ukuthi lubaba usho njani ngoba kuthi ukuthi yena ukholela ukuthi ukuze ukuthi ipolitiki ihamba kuhle kumele indebelelo nalingaphathi baba hamba uyevala iconstitution yeMDC umakhuphe kwakumele alandele uTsvangirai asasude uTsvangirai but ngenxa yetribalism enzakala lapha wagcina uTsvangirai edobhe uThamisa akuyikwephula kweconstitution ngenxa yobandlululo lukhona and okwesibili usengeso chabangwa ngezingimsole mina ngoba naye usukumile ebona ukuthi akusoze abantu besindebeleni abantu bakobulawayo bekhethelwe bebiselwe abantu ukuzobamela kube kanti ngale Harare bazikhethele so baba khangelisisa nxa zonke do your research ungathathi abantu
sengonani Studio 7 Mthembu ukhuluma eChulucho siyacela bakithi uhulumende wethu waseZimbabwe siyacela phela singamahove terrains njengoba sasihambele siyempini kade wasiveta kathi kasasinikeza imfanelo zethu ngani siyacela sibili sicela nabe Studio 7 ke libizwe mabaza eke bezwe sihlaziya like babuze ukuthi kanti kungani kanti uhulumende engayenza into yonale kathi sisebhajethela laba abantwana iyuthi engazange yondililethi lize kini salethi lize kathi sakhangelwa siyacela sibili bakithi ukuthi umbe sesilambe kakhulu hayi sasisebenzele kodwa kasinikeze khonoko okufanele ukuthi ngabe yasinikeza khona
Studio 7 ku-Studio 7 ninjani linjani njani thina siyaphila sibona amakhasta lendlala indlala lezinhlobo ezisihlasele lapha eMath South iDove sihlasele abantu asazi ukuthi ngasicela njani igovernment ingenela ngoba noma siyitshela hayi vele zayikhulumi lati ayikhulumi lati so siyafisa ukuxoxa lani bantu beStudio 7 khonapho
Studio 7 siyabonga ngezindaba elisiphazo mina ngilapha ngilombuzo ngicela ukubuza lisibuzele umdala yena umnangagwa waseboleka izigidigidi zemali ezingaka ezokuncedisa indlala eseZimbabwe uyaziphendula amazwini akhe ngemvana kwenyanga ezimbili ubethi yena ukudla uvele umikuhle ukwanile akula Zimbabwe ozalala ngendlala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 yizo inombolo elingasebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe behlala phandle kwelizwe ngenhlupho ababhekane lazo besemazweni lapho bedibana lenhlupho zokuphandela imuli kumbe ukufela emsebenzini. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umumo wendlala elizweni ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla okokuthi abanye abafundi ezikolweni sebeqaleka. wasungula inkampani yokupheka e-Stereotype African Chefs, unkosazana Mhlelusizo Ncube. Ukhona pha kwele Melika ebukisa ukudla kweZimbabwe amacimbi lokunye okunjalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.